umafu osephendukile ukuzoqeqetsha kwele Botswana uthi lokhe akatholi imali yakhe ngamapula ayizinkulungwane amakhulu amabili 200,000 pula ayikweletwa liqembu leMotshudi Centre Chiefs lona elidlala ezingeni eliphezulu le Botswana Premier League. Isikwelede lesi sadaleka ngesikhathi umafu eqeqetsha iqembu leChiefs ngomnyaka ka 2016-2017. Kodwa iqembu leli lehluleka ubhadala iholo lakhe, imali yaziyaqonga yafika ku 200,000 pula, kodwa umafu uthi yena imali ayisebenzelayo uyayifuna.
Iklabhu lana ayikangibhadala imali, ngahambisa isikhalazo sami kuzifa, labo bakhanya banyathela indaba yami, so angikwazi ukuthi bazayilungisa nini, but ngayireporta kuzifa ngapha iBFA ithi yona kayikatholi incwadi evela kwabayithi ekhaya. So ngisamile lapho ekhaya ukuthi babone ukuthi ngifuna imali engayisebenzayo. So ngisamelele imali nengakhuli lana angeke ngayikhohlwa.
Uthi iziphathamandla zeChiefs ziyantela zisitha kulalutho umafu azalwenza.
Babona abeCentre Chiefs bayasihlekela nje bathi even izifa leyo engiyiripote kibo banabangani khona ngale into yami vele izazifela nje njalo. So hayi, mina ngimelele ukuthi ngizwe ukuthi kuthiwa ngoba ngiyabatrust abakithi ukuthi bazancedisa.
AbeBotswana Football Association bathi bona abangaze benze lutho bengakatholi lutho oluvela kuzifa, kukanti isikhulumi seChiefs sithi noma nje bekwazi ukuthi bayakweleda umafu wakhathesi kabalayo imali yokumbhadala. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisahabron kwele Botswana.